ngiyinje ngingumnembo wepharlament baningi abantu abazofuna ukubonakala bethule emabhilisheni lami abanye bakhona kasho ukuthi ngiyabekazi kubabaa kodwa lokona kuthiwa yi-public standing yakho kuba lami ngismayile ncambe ukuthi angicela ngithathe ipicture lawe ngithathe ipicture la ngismayila nxa umntukane sehambe sikhuluma ngayo ipicture leyana ngingasekho mina angingazisebenzisi kosikani kuyaza uthi lona ngiyamazi sashoke vele
ubona njani khonokho kwenzakala ezimbabwe umzwela lochuma uyakhuluma lapho esithi ubukhona ungazani ungathembeki elizweni lezimbabwe
abahlulakala bekuma-pictures zepresident isikhani esiningi bajayele ukubana kube yibo labo abayenza ukudlawundlawa abahambisa i-corruption phambili ezimbabwe so yena ubaba lapho uyozama ukuthi ezame ukujustify into engekhoyo ethi no upresident oba upresident laloba ngubani umuntu uyabe ehepha ukuthi ethathe i-picture layo singakhangela i-corruption everywhere ezimbabwe igombolozele i-corruption ungakhangela kunesikandali lese-COVID-19 ese-drugs like ikhampani abathenga khona i-equipment ye-COVID abantu laba bebebonakala kuma-pictures benomnangagwa from 2019 umnangagwa wazikhulumela layo wathi i-drugs idonate $60 million so ungabe lokhu upresident enamanga yini ngoba kukhanya ngabantu vele olobudlelwane nabo labo ezimbabwe kune-corruption eningi kakhulu bengazama ukuyishuka khotha abantu bethi hhayi upresident akekho upresident umsulwa upresident uyazama lokhu lalokhu akusilo qiniso lokho
golide amafitshane kwamphendula ubaba
i-corruption ayikho njalo asifuni kuyijustifya kumbe ukuthi siyibambathe kumbe siyivale kodwa engikuthileyo mina ngithe kaninginingi abantu laba abakwenzayo bakwenza ngemva kokuthi nxa njengoba konokana kuthoyo umuntu esethethe ipikitya nopresident kumbe esefike waqhubilezela upresident sihamba ngale ngemuva esesiyayethusela abani laba abancane bamaminista ushiya phasi ngale ukuthi mina vele ngihlelana lo president andabona umuntu lwana vele lasesethuka sethulekisa into engayisiyo then i-corruption siba khona lokwana yinto ekhona ekodwa and yikho mina ngithabile lwana undoda we-drugs ukuthiwa ubajiwe waya elokuzeta ecourt ukutshengisela kona next time ye ungasondela phansi kukapresident kodwa ungathathi i-advantage yokuthi usenze into engayisiyo ngenxa yokuthi kona wena ube lethuba elokuthi ukhulumisana nopresident kumbe uthathe ifoto laye kumbe ulobudlelwane kumbe ungumzukulu wakhe kumbe ungubani wakhe akumelanga kube yinto ekwenza ukuthi kona ucinise izinto engayisiyo upresident ngalasidingeko sokuthi corruption why would he want to be corrupt evele ngupresident welizwe lonke yabo kodwa abaseduze kwabana kumbe abanye abafinyelela ukufika besenza into ezinjalo yibo abasuke besebehamba ngale sebe-misrepresent izinto abanye bebe bezomtshela into engayisiyo sesikubone loku kaningi kathi sikhuluma ngendaba egothini mall labantu eterminus labantu babuye abantu bathi sile mali sigqela imali zethu lokhu lalokhu kodwa kathi sokuphuma utona imali zakhona kazikho so they've misrepresented us kathi i-mall lena iku-stand still sifile ndaba e-NRZ ngale babuya futhi bathi sile mali ezingaka vele sesivusa uloliwe sevuka sathaya izadrapa sathi ya abantu bethu sebeyathola imisebenzi bekuloliwe ngale kodwa ukhanye ukuthi no ngamanga futhi asiyo into eyiyade beyikhuluma so a lot of people will come benze i-misrepresentation abanye benze ama-corrupt activity yinto kumele sizikhangele zona leziyana and then sesizipluka out omunye nomunye athwala isiphambano sakhe let's not just generalize for ukuthi upresident ucorrupt why would the president want to be corrupt when he's running the country
already
fake kube mqoka yikuthi kona bona laba abakwenzayo asibakhipheni sibamele sibafake esigcekeni lapha sidile ngabo bona labana hayi khona ukuthi sibe silokhu sibambaphi izinto sithi hhayi vele sisimi-corrupt ecorrupt asingena abantu sibonabona lipho madoda sisebenze ngabo yikuthi into yethu isilungile
siye kumama ubarbara tananyiwa ebritane
abalandaba labantu gifts batshontshe izimali batshontshe baze batshontshe le mali ze-covid ukuze ubone ukuthi abantu laba vele ngabalandaba labantu iimuli zabo yizo esezinothile abantwana babo basebenothile umnangagwa yena ngokwakhe uyihlelela ukukhulu elokuqala okumele ukuthi nga uyazikhuza njengomuntu omdala achiyane le nto zokutshontsha lezi akhokele ilizwe leli kuhle abantu bade basuthe. Ngathesi imali ze-COVID okwakuthiwa zizanceda abantu abadubekayo akula mali esihambile. Umthuli Ncube uyazehlulekela laye kumele ahambe. Uminista we-health umoya uyazehlulekela kumele ahambe. Vele bonke bamele bahambe Ncube because they are just useless.
Kolide, umzini lapho umama uNtanyane ekhuluma akuphose lakho ngamafutshane. Kolide.
Ngiyabuza umama uNtanyaniwa laye ubeka imibono yakhe ngendlela abona ngakho kodwa ngizaphinda ngibekele entweni engiyishilo leyana ukuthi bona kuqakathekile ukuthi nxa sifuna ukuthi bona sithole i-solution to any problem sikhangele i-rootcause ngendlela epheleleyo. Yena umuntu omdala phela kasoze akhangele ama-lead-to-lead zento zonke. Bakhona abantu abenza imisebenzi naleyana ama-line managers kusiya phansi kusiyafika khonani. So bona labana abantu ngale sebesenza lokubana sebesenza into engayisiyo lokhu kukhulumela ivide ividiyo le esekuleka ukuthi bona upresident wathi kona iblasi yesisteme esisitemile. I am very sure into abafika yona leyo bayitsho kuye. Nakhulume ithaba ukuthi abantu besenza into enhle kangaka asikubikeli ngaphi esizweni sonke ngaze ngawukhulume ngekeza
siyakuzwa khona
umqeda khonapho wakhuluma ekwazi imidiya ikhona wonke umuntu khona so it is something ayayibikelwe ngendlela leyo kodwa sokuphuma ngale labana abantu asebeyenza ama-netcasis ngoba yena ngupresident phela ngasuze ahambe yosena i-contract ngale phansi. Ngale phansi sebesizokuna yinto abantu esizikhakhaziyana and idel that and really decisive ukuze ntu kuphele kungaphindwa futhi that's all iplan ndiphuthakho
shangela umnankakho wathi engena wathi yena they are targeting ama-criminals that were around urobert mgabe umrobert mgabe sowafa ama-criminals laba babewasambile lokhu ekhona they are walking spot free okufunika babanjwa kathesi asikwazi lokuthi baya ngaphi beyitshontsha imali zonasa imali zezisebenzi for that matter siyakwazi ukuthi wakuthuma uyakapula vele ngathini njengoba ekapula ye kuright a-different party yakhe ojonathan moyo babesenza njalo namhla bathini akusebenzi lokho yee uyayithanda ipati yakho uyayithanda kodwa asikhulumeni iqiniso sikhululeni ilizwe lezimbabwe abantu bayadule kadule wenza siyafunda kumbe kasifuni
usis barbara ngabe kwazi kona angikapuli lutho njalo angidefendi lutho ngikhulume yodala ngathi i-corruption ikhona siyakwazi and ngaze ngathi mina ngabe kuya ngami ngaba abantu laba abenza i-corruption vele bafakwa in front of a firing squad vele kuhle kube lidzwaba ngoba basilimaza basibulala so konke lokhu siyakuvuma kodwa mina engite khona singagcili ngakho ilupho ufuna ukuphinta into le ngebrush nje enkulu ukuthi hayi ungathi upresident nangakukorrupt uwenzele ukuthi uthi ukorrupt
ubaba ngeze ezevuma iqiniso ukuthi ethi upresident wakhe uyaluta yinto esiyaziyo leyo lowo abamvaleleyo manje babudube ikuzama nje ukuthi sithembe ukuthi hayi bayenza umsebenzi okufanele bewuyenze bayabe bemvulile bayenza lokhu okuthiwa yi-catch and release bazomkhipha uyekele ihambe nomuntu
ngokudala
ngoba ulobudlelwano lomnankakho
wenza umuntu kathele kathesi ngikhangele i-informal sector isifile abantu bayahafeza indlini yendlala silama-minerals agcwele ilizwe lonke kodwa siyahawula.